lento eyenziwa ngumnumzane uTshabangu ilimaze abantu abaningi kakhulu. Siyazi ukuba uTshabangu umuntu esebenzisana nebandla le-ZANU PF ezama ukudikelela kumbe ukubhidliza umzabalazo wabantu. Ithemba lokho lisesekhona ngoba abantu beZimbabwe iningi lapha khanya bahlakaniphile ukudlula indlela njengoba lokhu bebandela i-CCC nangokwayo isikhokhelwa ngumnumzane uChamisa, hhayi lokho okunye okwenziwa nguTshabangu nabangane bakhe.
Yebo-ke ingqobe isikuwe mnumzana Siso, ungathini ngamazwi kamnumzana Ndlela?
Imbangela yama-recall lawa ama-councillors esiwarikholileyo ngabantu abavela emasimbo, one uvela eChipinge, bengabantu aba-imposiweyo besuka begadiswe amabhasi besuka eHarare kunye lama-MP. Kube ne-imposition ekade isenzakala abethishonel ikanzile ifolosi isemathrelele north ilapha okulabantu besimambiyeni labantu besimbekuleni kunye lamatomba labanye leyinye imihlobo evela ukhansila o-importiweyo from another form fokumele ayithatha isikhundla sokuthi abe ngomiya eqolo. Ngibonga abantu besipolosi ukuthi bakwana lokho ebeti bridges isithi now is of a problem the asiyi councilor zomashonal ibeti bridge isemathebeleni angisayi think ubaba Indlela ngisase ebuthongweni ngingakaqedi khonapho elesane kube nabantu beshonini abambala ngizifota ukuthi mhlawumbe kuzakuba kobulawayo njengoba sebebiza isigodlo senkosi njengendawo yokuhlanganela wonke umuntu okuba ngokuthi mina kini ngikubona njengehlazo njalo kabayekele ukusola uThabanga ngithi uThabanga wenze into lesizano phakathi akulanto lesizano yenze ngoba uThabanga uThabanga wenze into esolwa ngabantu besintwini in the entire region.
Ungathini ngamazwi kamnumzana Siso mnumzana Ndlela?
Ngiyamuzwa dade ukuthi umnumzana Siso kodwa naye ndimthethi lento ayikhulumayo uyayazi ukuthi asoqiniso mhlawumbe ingoma asekayivumelanayo noThabanga nabanye abangane babo ukuthi bacatsha ngokuthi badlale ngama-emotions abantu a very sensitive issue. Ukhangele ukuthi laba emadebeni south barekhole umama ozelise yenkomo umuntu walapha injalo yalapha emadebeni south umuntu kesizelisi laye umogemiyokebebhuthi liyakhuluma ngayo umuntu walapha oprince dubeko slanda ngabantu abazelile kwistrike esivele singabathandabezi lokhu okuzele ukusenziwa ngombuso laboThabanga injenzi ye-ZANU PF ukuthi i-ZANU PF ithole i-2% majority ephalamende khanye into abayenzile emavuku lapha bekhipha umnumzana befaka leyo ndoda leyo wezimali zakhe yegolide lo e-ZANU PF kodwa hhayi imidlalo yabo abayenzayo siyafika emaphetheleni dadewethu.
Naso indaba mnumzana Siso, kungabe kulezinye izizathu yini ngaphandle kokuthi umuntu lowo kasiwo wesigaba?
Iprince bekosanda e-Victoria Falls waba ngumuntu okubona kufanele ukubana amashona kumele abe khona ezigabeni zamaNdebele. Nxa ngisithi amashona ngicela lingithathe kahle yimhlobo yabo lami, nxa ngisithi amaNdebele ngomhlobo asitsho ukuthi kasiyeni muntu ezigabeni zethu. Kati kubi ukuthi ligadise umuntu ibhasi asuke lapha ayekuba ngukhansilela ngenxa yokuthi lowo muntu uloyal to the president. Njalo lawo maNdebele ageziswe nguThabanga ageziselwe ukuthi benza isinqumo esithathwa yiHarari esimphoza ebantwini lapho othi khona uvelisiwe warecall. It's unfortunate ukuthi atimes ama-recalls lawa acina ethire labantu abamelanga anjani abathathe kulo mntanakhe ongene ku-provincial council waba lo mkhwenyana laye ongene ukuba one of the representatives ku-provincial council konke matok bakhona belitsho ungene ifamily eyi-one matawu ubaba uThabanga sethatha isinqumo sokuthi hhayi noma ngithi ngiqume eyi-one wakhona osequma umama uvelisiwe.
Mnumzana Ndlela, ikusasa uyibona injani?
Ngibona lempi iqhubekela phambili ikhokhelwe ngisho uChamisa. Ngikubona lapho kuba khona la ma-candidates ethu kungaze kube lezani PS kumbe kube laleyi into yabo Siso le yaboThabanga bavele-ke abakule-chance ngoba abantu beZimbabwe into abayifunayo bavele bayayazi. Okuzayo okwakusasa singeza yenza iphawulo lapha lamhlanje laboThabanga nolaleli khona umndeni esiyabekele yona emqubeni. Abantu beZimbabwe kabahlale ethembeni njalo baqhubekele kuthemba ukuba uLungise Mthaniso uzabakhokhela ebakhokhela iZimbabwe entsha. Bekhona uThabanga bengekho, ikhona i-ZANU PF ingekho.
Mnumzana Siso, elakho elokugcina?
Ngesiso sami libandla okade kumele ukuthi ngani ngiya kumbinyiswana dani ukuthi kukhonjane mina into ekhulunywa ngibaba ithaba into ezabilulekileyo into okumele si-athende especially in the material and treatment ngizaphetha khonakho mani.